Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Douglas Monzola usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe wama-by-elections obobulawayo.
Ilanga lalamhla sizobika sobala ukuthi the alliance is alive and kicking.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ye Operation Dudula lamhla ajengisele kulelo lizwe esithi abokuza ababophe imchaqana yabo bebuyele kubo.
Sicela igovernment yethu enforce ama laws wethu o immigration, ba controle immigration. There is because nenkinga, we've got an immigration crisis as a country. The government here to deport abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Sixoxa loMnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu.
Lapho siyakhona ngabe ngwapi? Abantu bakhala ngezano, njalo bayatsho ukuzimisela ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izano beyikhiphe esihlalweni. Ikhoke kangelele ukuthi izano siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by-elections nalawo. Kangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zenezi esizazithatha ezama-by-elections.
Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Douglas Monzora namhla usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho oluzayo lwama-by elections kobulawayo. Lokhu kulandela umkhosi ofanayo eHarare ngeviki edluleyo. Asizweni amazwi akhe etolikwa yisikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube. Omunye okhulume kulomhlangano isiphathamandla saleli bandla unkosikazi Dorothy Bebe owazakala ngokuthi ngugonyethi. Unkosikazi Lucia Matibenga okhokhela ibandla le-PDP laye ubenxisiwe. Asizweni umeya wedolobho lakobulawayo uMnumzana Solomon Mgoni.
So challenges. Of course, there are challenges to pollution, implementation, which we think that in general it does. And there's a good approach of the nation of our country, but they're able to deliver a message to our land and our land. And so, the British country, the president, the Singerenti, who Tarazela, who knows about the election, who knows about the president, who knows about the president, who knows about the president, who knows about the president.
Ivandla leli lithi njalo omunye wabasekeli balo umnumzana Elias Mutsuri ubese maswingo lapho ahlanganele labakhokheli balesi isigaba uphinde wahlangana labazancintisa kukhetho lwama-by-elections. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwe izolo ekhankasela ukhetho lwama-by-elections eHarare amiswe emthethwandaba kamantshi namhla esetheswa icala lokutshaya amapholisa. Bazabuyela njalo kulo mthethwandaba ngeviki ezayo. Ibandla leli lilungiselela umkhosi wakusasa eHarare lapho kukhangelelwe ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uzavula ngokusemthethweni umkhankaso walo wama-by-elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Mahere ulobe enkundleni yebulenjini yeTwitter ukuthi abatsha bebandla leZANU-PF sebehleli lapho kukhangelelwe ukuqhutshwa lomkhosi khona njalo sebetshaye amanye amalunga abo. Uthi udaba lolu sebelubikile emapholiseni kukanti amapholisa abebavumele ukuthi beqhubele umhlangano kusasa. Kuthiwe njalo amanye amalunga ebandla lakhe abekhankasela ukhetho emaswingo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele ezitaladeni zelokitshini leHillbrow eJohannesburg esithi abantu bokuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. UThuso Khumalo usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Bezingadlanga nkotshana izalwane zakwele South Africa zisidlamalahle sithi asafuni abantu bokuza elizweni lazo. Leli qembu lithi abokuza sebebathathela imisebenzi yonke osekubangela ukuthi uMangoye abhazalale eziko emizini yabo. Bathongela mvume yokuba kwele South Africa akaphume aphele. Ekufoleni kwabo bethekelele izitolo ezimbalwa bexwayisa abanini bazo ukuthi kusiyaphela insuku ezisikhombisa bebe sebexotshe zonke izizalwane zakwamanye amazwe sekungene ezakwele South Africa. Isizalwane sakwele South Africa ukhokhela inhlanganiso yePut South Africa First unkosazana Victoria Mamuhulu uthi abakwenzayo akuhlangani lomkhuba wokucwasana ngobuzwe ngoba umthetho weSouth Africa uthi imisebenzi engadingi amakhono aphezulu kufanele yenziwe izizalwane zakwele South Africa.
Sicela i-government yethu enforce ama-laws wethu or immigration. Bacontrole immigration because nenkinga we've got an immigration crisis as a country. Sithi government yethu idipote abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Omunye wengxenye yabebetshengisela laba umnumzana Mario Khumalo utshele Studio 7 ukuthi abakwenzayo bakwenza ngoba uhulumende esehlulekile ukuvala imingcele yelizwe.
As abantu base South Africa abathanda umthetho, we want to see sifuna ukubona imthetho like haya iyenza. Akwazeki ukuthi sewukhulu umthetho ngoba masiyenza izinto siyabika sitshela amaphoyisa kodwa bekhona ne-Home Affairs bekhona, so akusukhulu umthetho lowo.
Kodwa-ke izizalwane zeZimbabwe ezikhulumele Studio 7 zangathanda ukuvezwa obala zitheka zindawo loba sekutshisa kanjani. Iningi lithi sekule minyaka eminingi lisebenza emsebenzini le okuthiwa likhutshwe kuyo. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda laye oke wafika kulokhu kutshengisela uthi abalahlupho ngelungelo lokutshengisela kodwa abaphikisana lakho lodlakela.
Okuyikhona esixabana nakho ekungasijabulisiyo ukuhlaselwa kwabantu kumbe ukuthi abantu baphenduke babe yibona abasebethatha umthetho bawufake ezandleni uthole mhlawumbe sebehlasela abantu kumbe bebebuza ngamapasi kumbe bawakhuphe ezindaweni zabo zokusebenza besenza umsebenzi ongamaphoyisa kanye nokaza oka-Department of Home Affairs.
Izolo umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa uMnumzana Bhekicele ukwase amalunga eqembu le-Operation Dudula ukuthi ekele kungena esitolo ebuza abaqatshi ukuthi baqatshe obani. Wathi njalo bekele ukuhamba bebuza abantu ukuthi baveze izithupha zabo loba ama-passport ngoba lokhu akukho emthethweni. Namhlanje bebephiwe imvume yokutshengisela ngezikhalazo zabo kodwa abavunyelwanga ukungena phakathi kwalamabhizimusi. Imelesudo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Ngesizwe esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhala kwemibhobho kuzwakele ebusuku ngomgqibelo njalo bekuleyezi lentuthu yezikhali esigabeni seDonbas empumalanga ye-Ukraine osokubangele inemi ukuthi lesabele ukuthi sokulungiselelwa ukulwa. Abazithi yiDonetsk Republic sebebize abenelisayo ukuthi bengene kubutho njalo amadoda aleminyaka engu-18 kusiya ku-55 asevinjelwe ukuphuma elizweni. Umdlali uBart Swings weBelgium unqobile kwimidlalo yokutshelela ngungqwaqwa ye-skating emidlalweni ye-Beijing Olympics ngomgqibelo njalo kube ngokwakuqala ukuthi ilizwe lakhe lithole isicoco segolide kwiminyaka engamashumi ayisikhombisa lani 74 edluleyo. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezamukele ngezandla zombili inyathelo likahulumende elokuvula imingcele zesithi kuzaguqula impilo zabo. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Izakhamizi ezixoxelazo zithi leli nyathelo lifike ngesikhathi esiqondileyo ngoba ziphila ngokuthengisa impahla abazoda kwamanye amazwe agoqele le-South Africa leBotswana. UMnumzana Colin Swandwe isakhamuzi seNtebe eGwanda uthi njengabahlali beMandebeleni uyabathokozisa ukuvulwa kwemingcele.
Thina lapha siseduzane lemingcele njengaboBotswana eSouth Africa, abantu bakithi abaningi basebenza khona ngale. Kubese kusithi lokho abakuzuzayo nxa bekuzuzile bakwanise ukuthi babuye ngapha ekhaya bezothuthukisa imizi yabo lesigaba. Kanti ke nxa imingcele ivaliwe kuba nzima ukuthi kwenzakale lokho. Inzuzo etholakala khona ngale babuya baphathise ezimulini. Thina ke lapha eMandebeleni hayi sikubona kuyinto enhle kakhulu ukuthi imingcele icine ivuliwe emva kwesikhathi eside esihlasele yona lomkhuhlane we-COVID-19.
Uphinde wathi eminye imindeni bisidabuka phakathi ngenxa yokuvalwa kwemingcele lokhu.
Kanti abanye babehambe batshiya izimuli ngemuva okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imimuli ziphile kahle. Eminye imizi ngokunjalo icina isichithekile.
Unkosikazi Matilda Dube evokole eFlabusi uthi uZulu sezavakatsha kuhle engelakwesaba bokubanjwa esigebengu lapho ehamba ngendlela zokumela.
Nxa sufuna ukuya eGoli kumbuya ngaphi uyazihambela uhambe ngepasipoti yakho kulokuqumela ngeganga. Labantwana, izihlobo, abangani ekade sabagcina ukubabona sokulalo ilungelo lokuthi bafike babuye ngemakhaya ngoba sokuvuliwe. I-COVID ibivale yonke into. Lempahla ezisinceda ezinjengokudla sezizabuya ngendlela eqondileyo.
UMnumzana Vusa Nkala wegungu kwaNda South uthi ukuvulwa kwemingcele lokhu kuza kuthaza uZulu uthi ayehlaba iJackson ye-COVID-19 vaccine.
Ngemva kwalokhu sekusisizwe sokuthiwa hayi selivunyelwa kuyokuchapha kube yinto enhle kakhulu la namhlanje kuyinto enhle. And ngibona kuzakhuthaza lokuthi abantu bahambe bayehlatshwa ngoba abantu bonke bafuna ukuthi bachaphe bayenze. So khona lokho okufunekayo mbonana abantu bazahlatshwa kodwa hayi kuyinto enhle kakhulu siyakubonga.
Abazavunyelwa ukuchapha imingcele ngabahlatshwe le-Jackson njalo kuzamele bahlole igciwane le-COVID-19. kusenja lozulu ezansi emandebeleni ukuthaza ukuthi ayibhalisela ukuvota lokho kulandela imbiko eveza ukuthi elezansi emandebeleni lihambela emuva uhlelo lokubhalisela ukuvota umnumzana Constantine Bofu ongumqoqo wenhlanganiso yabatsha eMadobo Youth Development Initiative ukuthaza ontanga kanye lozulu jikelele ukuthi bethathe ithuba lekhefu labatsha ngomvulo ukuyabhalisela ukuvota
kunje kathesi kule mobile registration ekhona sifisa ukuthi abantu abatsha bahambe phambili kube yibo abaregister kakhulu ngoba inhlupho zabo ziningi njalo zidinga abakhokheli abazabananzelela bebakhanyelele babancedise ukuthi bakwanise ukuthi labo baziphilise
izabelo ikakhulu ezansi emandebeleni ngobulawayo emathebeleni north zilakho uqunwa ezinye izigaba zamaconstituency ngenxa yenani elilutshwane labantu ababhalisela ukuvota ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomkhokheli webandla lezabu umnumzana Sibangilizwe Nkomo
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
ngiyakubingelela Gandi labalaleli bakho
ungasela ukuthi umkhankaso webandla lenu uhamba njani ikakhulu nxa sikhangela ukubana sike sezwa abamanye amabandla besithi bathwaliswa nzima ngamapholisa ungasela ukuthi wena umkhankaso uhamba njani
hayi siphakathi kwalukhetho ulungiselelo lokhetho lwe-by-elections phezu kwalo sibili ubunzima sihlangana labo obuthile amapholisa ayasincitshi imvumo lokuthi senze imihlangano ema-public meetings bavika ngayo i-coronavirus leyo kodwa-ke hhayi siyaqhuba ama-door to door campaigns siyawenza lama-meetings ama-small meetings amanye siyawenza udubo-ke sike sahlangana lalo ukuthi sike sancitshwa izincwadi ezithile for example sisiya kwenza i-60th birthday yezapho sancitshwa imvumo sancitshwa kwimvumo lezinye ezithile khonapho ukuthi siyenza ama-meetings after that after the 60th birthday attempt so udubo lukhona kodwa akumisi lutho ngoba abantu siyahlangana labo one way or the other siyahlangana labo okwekwethuselwa-ke sile case ama-case kumbe 1 or 2 sile case esilalatshani uke kwethuselwa ujaha omele izaphu ku-council city esifuna ukuyithatha asikayifika khona angila siqinisekiso lakho kodwa khanya kuzwakala yena nxa esitshela uthi uke wavakatshelwa ngabantu be-ruling party izanu bamethusela ukuthi kathiyane lento zezapho kwezinye indawo lapho esidlule khona nje sikhankasa noma singakhankaseli ama-by-elections sikhankasa nje in-general bekungani kulokhu ethuselwa okuthile abantu besethuselwa ukuthi bethiyane lento zezapho kodwa-ke hhayi abantu abazange bayithuke baqhubeka besebenza
sesike sezwa njalo ukubana udaba loluhlu lwabavoti i-voters roll kungani uluhlu lolu aluhambi kahle kukhona okungani sokutholakele lina lithini ngakho okodaba loluhlu lolu olwe-voters roll
i-voters roll ezimbabwe ivele ihlezi ibolile izekhi eyi-responsible ngento lezi icontrolwa ngabamabutho lamamenemene ehulumeni so akusimangalisi ukuthi thiwa sebethethe abantu kwezinye izigaba babasa kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bayivote lapho abangavoti khona le nto ezinjengazenezo kodwa-ke akusimangalisi kuphela ngoba ivele izanu ulesiko lokuqila usiko lokuriga unowabo ingwe kayizitshintshi mabala hlala injalo kodwa akutsho ukuthi nxa kulengwe egangeni asingeke siqume lelo hlathi sizaquma kuphela kunjalo sizalwisa ukuthi izeki itshintshe ukwenza kwayo imithetho iguqulwe le eyokuvota silwisele kakhulu ilungelo labantu ukuthi lihlonitshwe abantu bezikhethele kuhle abantu abafuna bebakhokhele hayi akusethusi lokho kodwa siyalwisa ukuthi kuze kuye kutshintsha akungekuhlale kunjalo 42 years isinde kakhulu kanti kumele into ziqalise ukutshintsha ngiyabonga ithuba engiliphiwe Studio 7 ukuthi ke ngikhulume labalaleli ngiyalibingelela abalaleli ngibingelela amalunga ezaphu lani lonke maZimbabwe amahle siye busy sikhankasa lapha sikhankasela ukhetho lwama-by-elections kaMarch sithemba siyathembisa njalo ukuthi hayi izaphu izadobha izihlalo ezithile kodwa sifisa ikakhulu ukuthi sidobhe zonke izihlalo ezingu-9 esizikhankaselayo esincintisa kizo ikakhulu sikhangelele lama-MP angu-2 lama-councillor angu-7 sifisa ukuthi sithanyele zonke lezi zihlalo silethemba akuso sifiso sodwa kodwa silethemba elikhulu kakhulu ukuthi kuyabambeka kungenxa yokuthi abantu bazondele izano kakhulu abantu bayenyanya izano kathesi okwakathesi izano akusela muntu oyithandayo ungabe lapho siyakhona ngabe ungaphi abantu bakhala ngezano lobubi bayo njalo bayatsho lokuzimisele ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izano beyikhiphe esihlalweni yikho ke khangelele ukuthi izano siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by elections nalawo khangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zenezi esizazithatha ezama-by elections izihlalo zonke lezi esizikhankaselayo ngiyabonga abalaleli izaphu izaletha ukuthula izaphu izaletha ubuntu izaphu izaletha amalungelo angcono kulalokho esikubona nayokathesi abantu beke betshintshe ukuhlala behlale kuhle elizweni labo siyabonga abalaleli
lo ke bekumnumzana Sibangilizwe Nkomo umkokheli webandla lezaphu ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilala
siyabonga Chris Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa no Lawrence Vanta oweqembole umkhathi Theatre Works okhethwe uhlandla labagida ngobuciko emkhosini wamanama awards ozaqhutshwa ngeviki ezayo.
Ibizo lami ngingu-Lawrence Vanta ngisebenza leqembu umkhathi Theatre Works elibu e-square enjube wobulawayo eZimbabwe. Ngizizwa ngilokujabula okukhulu kakhulu ngokuthola inomination ye Outstanding Female Dancer kumanama awards. Shiwa ngiswela amaphiko ukuphapha ngiyebamba isibhakabhaka. Eqinisweni akulula ukuthola inomination enje kumcimbi ongaka. Ngokuthola le nomination kutsho ukuthi imisebenzi yami mihle njalo iyabonakala. Ngijabule kakhulu.
Kulula yini ukuqhuba lo umsebenzi oqhubayo ungowesifazane. Kukanti kwesinye isikhathi kuyahanjwa kwamanye amazwe. Usuwahamba wapi lawaphi amazwe?
Ngekhaya emuleni kwakungekho lula ngesikhathi ngiqalisa indaba zama-arts. Abanye babesithi sengenza into zamadlozi, abanye bethi into zabantu abangafundanga, abanye bengabentshela ukuthi undaba ungahamba egoli uyasebenza njengabanye abantwana. Kodwa ngenxa yokuthi ngase ngizikhethele ukuthi mina vele ngifuna ukwenza ama-arts. Ngabacela ukuthi bazale ngicela linginike ithuba lokuba ngenze into engiyifunayo. Abangani abazwisisi kodwa bangivumela ukuthi ngihambe. Saqalisa ukuphefoma nje khona lapha eduzane. Sagcina uNkulunkulu sesivulele lathi sesingena ku-Europe, o-Russia, o-Germany, o-Austria. Sesingena ku-Cote d'Ivoire ngapha, o-Taiwan. Ha, kwaba yinto enhle kakhulu. Baqalisa sekulungithakazelela lokuhlonipha umsebenzi wami ukuthi hayi mntanethu. Into yenza yindle ngiyembiye lama videos ngezinto esizenzayo mbiye bafakele lapha bebone ku TV abathola abanye sebehlengezele inhlinyembezelo ukuthi hayi into le ngiyenzayo into enhle kakhulu lakathi siloba ngiphumile loba ngiyasebenzela ngapi kumbeni ngapi loba ngibuye esikhathi bani babekwazi ukuthi ngiyimsebenzini bayangizwisisa bayangisekela loba lapho kuyabe kukubi khona ngabatshela ukuthi hayi kulesi sikhathi ngokomsebenzi wethu asikukuthi uba khona nsuku zonke kulezi sikhathi zokuthi uyakuthule kodwa ke bangizwisisa njalo kungumsebenzi engiwuthakazelelayo engifisa ukuthi ngayinto eqhubeka isenze kwenzela ukuthi labantwana esibazalayo beqhubeke besenza ama-arts ukwenzela ukuthi amasiko akwethu engatshabalali isifiso sami ngilaso ukuthi nga kuyenzeka ngeke ngingene even emathebelelendi izikolo zonke lezi ngihambe ngifundisa abantwana ngamasiko la ngemigido yakithi ukwenzela ukuthi isintu sakithi isiko lethu lingachabalali.
Ukhethwe kuhlandla labagidayo abasinayo, ungasitshela ukuthi kahle kahle yiphi imigido oyenzayo nxa kuthiwa lapha uyi-best dancer, kukanti wakufundela ngaphi ukugida lokuthanda lezi ezama-arts?
Mina ngingumuntu othanda imigido yesintu, njalo yiyo engiyenza kakhulu. Yikho lapho engigxile khona kakhulu emgideni yesintu ebalisele bosichikicha, umdadada, amantshomane, osana. Asingabala eminingi kakhulu, kodwa lale esikhiwakhiwa layo ngiyayenza. Khona-ke ngangivele ngiqale ngisasemncane, ngisase-primary school. Lapho engajoyina khona i-drama club, sasihlabela, sigida, si-ekta. Njalo kokulama-group afana labo sadalala, yobe sivakatshele ezikolo sisafunda. Bebe benze khona lokhu futhi esasikwenza kuma-drama, besihlabelela, besigidela. Alapho ngikholise kakhulu ngoba yinto engangiyithanda. Ngithe sengiqeda isikolo, sengiqeda i-secondary yami, sengilalela manje sokulabo iyasa. Ngazwa ngithola ukuthi yinto engizithandayo. Kodwa-ke ngizaqonda ngaphi. Ngase ngithola umama utholakele eNdlovu ongiyowangihambisa kuntombi somqangala. Ngahlangana labanye amantombazana ababelolwazi, labanye babefana laba bebezofunda-ke. Yikho bengaqala khona ukungani iyacupha-cupha okuncane khona lapho kwabanye kuntombi somqangala kungo-2008. Kuthe ngo-2014 ngazojoyina-ke umkhathi lapho kule ngcitshi zomgido wesintwini. Emkhathi kuthiwa kusemthonjeni wemgido yesintu, kusemthonjeni yama-arts. Ngihlabela, ikugida, iku-ekta, iphoyemu, kuyafundiswana-ke lapho. Yikho lapho engathola khona ubungcitshi obuningi. Njalo abantu bakhona ngabantu abalesineke, kusukisela kumphathi Mateso Dube kusiya kuma-members, abantu abasebenza ngokubambana, abantu abalokuzwisisana. Siyimuli, njalo lapho oyenza khona iphutha, mbo lapho yohluleka khona, bahlala bekhona. Hayi, yenza so. Nxa sungansulahleka, hayi, uyenza so. Ngakho-ke yikho lapho engathola khona ubungcitshi bami. Yikho lakathi esingithola i-nomination enama-award, which is a national event. Lokujabula kakhulu, and I'm so proud. Ngiyaziqhenya ngokuba yimi langomsebenzi engiwenzayo.
Lo Lorraine Sibanda oweqembu umkhathi Theatre Works, yena okhethwe kuhlandla le Best Dancer category kumncintiswano wamanama awards. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDCT, umnumzana Douglas Monzora, usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections kobulawayo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele-South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele kulelo lizwe esithi abukuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. Sixoxela umnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu, yena uthi bakhangelele ukunqoba kukhetho lwama-by-elections kwizigaba abancintisa kuzo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.